Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika 2024. Singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo. Esithemba ubana ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba yephasika ukuthi abantu bavuselelwe ke emoyeni ukuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha. Hathi bona bodwa kodwa babonakale ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizabala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1-2, kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2, bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo. Nansi indaba lapha, indaba yephasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela, ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu-ke wasebona-ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile-ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu, ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemishana ethize izidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni, kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzabonakala. Kodwa isimanga nanti, litshe ligiqiwe yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika lamakhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Ngenhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntakaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje, lelitshe leli elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholwayo abavela enkonzweni zephasika bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe lilitshe. Ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu ukhona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. Iphasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, siwubone sikuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.